tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sinazo singene Friday lapha ngoba sifuni siyakade siya kuziki ngoba amavota ayezwakiwe nasiwazisisi kathesi sose siyeziki kathesi sekulumti Tajamuka, enough is enough. Asapun kuna lo, sekatele ngayi.
Amapolisa la masocha atubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano weMDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukuba nakunqobe iZANU PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekutholi abantu bedanile ngokunqoba kweZANU PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa la masocha adubule abulala abantu abathathu esikodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano weMDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance vathi kabakwamukeli lokhu. Vakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Vakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakhansili lamalunga ejayele ephalamende asebenqobile eqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU PF licilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga ejayele ephalamende izolo, njalo ibandla leZANU PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango ngamapholisa alindele indawo. Baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokuba samlilo esitaladeni esiqonda emahofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitsheni lokhu sokulokuxotshanisana labasekeli be-MDC Alliance namapholisa. Omunye obakade betshengisela uthi ukhetho lucilibezele njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Sinazo singene Friday lapha ngoba sifuni siyakade siya kuziki ngoba amavota ayezwakiwe nasiwazisisi kathesi sose siyeziki kathesi sekulumti Tajamuka, enough is enough. Asapuni kuna lo, sekatele ngayi.
Imizamo yokuthi size imboni yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makhosa ejele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufucela ababantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isesakalo lesi sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale insindaba pendulo bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba lengxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuze belwe yikho ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze eqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sokwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili lathi besidanile sisizwa impumela yokhetho ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukutshayana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe so sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisi ikwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abatshanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma namapolisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
UGibson Bebe ke ubekhuluma lapho amapolisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapolisa ukubana kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapolisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili umnumzana Tendai Biti lomnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapolisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Sonchi Dziva of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist the police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37(1) of the Public Order and Security Act, Chapter 11.17, and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of Defence Forces.
Leso ke isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezivalisa umnumzana Tendai Biti lomnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapolisa. Sexhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfuka nkomo angitsho ukuthi ngivumele ngalokwenzakalayo ukuthi iZANU iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi iZANU akulakhetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze-MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazokwemukela impumela yokhetho nxa i-MDC inganqobanga. Yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlu pho lingeneleni ekhethweni. Angithi ukukhetho lingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yikuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi nxa ngingakhethwanga mina lingavumi uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. Uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona sokuthi nga uthwa bamnitha ithuba lokuthi abe khuluma lentatheli izindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziva. Singabona bebotshwa yini ababili laba?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo umuntu oleqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesiqhuso seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhishwe nguTendai Biti kulicala akusho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya yingcwethi kwezombusazwe sixoxelayo ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo seMelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. IMelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abomanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile okungahanjiswanga kuhle vele ukhululekile lolu khetho. Kobulawayo kona kuye kwaba lokuxoxozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla leZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele ephalamende kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 60. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezi hlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukuba kungobani abanqobileyo. Siye kuntatheli izindaba yethu kobulawayo uChrisa Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathe sikuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo budlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo sihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokutshengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapholisa ayakufakaza sekufakazile ukuba ngemva kokutshengisela kwabe-MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapholisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilayo ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo leli elithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo ukubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi, ngaphakathi bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ithethe iZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hayi bekulokucilibezela ngoba hayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jaheli Dala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi, kulungile ntunga.
Aha, Chris Gande intathele izindaba yethu ke bese ixoxa la lapho eko bulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. Istudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7 sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhla ka 7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho.
Abasanda
sixhuma umsakazo ngowenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla leZANU-PF linqobile lithole izihlalo ezingu 145, MDC Alliance 660. Sizweni okunengi ku Mavis Gama.
Obamanje ikhundla kumbe abanqobe kukhetho lokudinga abameli ama parliamentary elections sesitshelwe ngabanqobile abayi 207 kusele abathathu lezike laba kungabe Harare, indawo ze Harare ezintathu, ama constituencies amathathu ayo Harare. Phakathi kwalaba bantu abayi 207 kulothole isikhundla emele iNPF uMasango Mathambanazo, yena nguye onqobe kuconstituency yeKwekwe Central. Bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole eseNorton. Bese kusithi ezisalayo abasalayo iZANU-PF ithole 145, kuthi MDC Alliance ithole 60 seats. Lake ngama-seats alabo abancintisa kukhetho lokudinga abameli. Bekumele ngaye sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi 210 abazamela ama constituencies angu 210, kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare. Nanxa ama commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangkhona ngaphi kwendawo, silindele ona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Lizakhumbula balaleli ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla, kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade bencintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 bangamashumi amabili lantathu. Kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye. Abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana nabezeki babonisane, bese kukhangelwa layana amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho uwodi inye ngayinye, esingathi thina athiwa ngama-V11 forms. Bese bebona ukuthi bayawelelana la, kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli. Bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela, bengatshela uZulu, bengazisa uZulu engxenye kusasa. Kodwa-ke isikhathi sesekhona, njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke emva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile. Kusitsho ukuba mhla ka-4 kulapho kumele babe sebeqedile konke. Silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo.
phakathi kwabantu be-MTC Alliance lamapolisa kanye namasosha ngamaphitshani kuhamba njani?
Ye, kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe-MTC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo. Bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabezeki lezi abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama-polling stations wonke ngoba kusuka ku-ward bese kusuka ku-polling station lapho avotele khona bese siya ku-ward bese siya ku-national lokuza national ZEC National Command Center bakhanya bengajabuliswa yizinombolo zangkhona eziphumileyo kungakho ke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule National ZEC Command Center khona kulapho kuqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa labasakhulayo laba kwasekusithi sekulaphaya kwasebebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana nabantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umuntu wonke bekuthiwa kahle ahambe.
Intatheli zindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Ku-Live Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwile ibandla lezanu PF selinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edale lephalamende impumela kamongameli kayiketulwa njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapholisa eHarare. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo.
Ibizo ngingumichael Ndiweni. Ngunhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Vendors and Traders Association. Ihlanganiso yabantu abasebenzayo khonapha koBulawayo. Lapha ngingumsekeli kagcina isihlalo we-election situation room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lwezibabo lika-2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo lukuphume njani kuhambe kahle?
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho besithi ngesikhathi esithi pre-election period sikhangele nomhla wokhetho sikhangela sokwedlula ukhetho sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselela ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani izekhi yona ilungiselelo okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho ukuze luhambe kuhle. Besile inkundla yethu-ke ilithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana ole ndaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle. Kunjalo besiyile amafoni esithi ngama-toll free abantu abesifonela khona then sifaka-ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku-platform esithi i-triage. I-triage le besiyisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba le mbiko wokuthi kuye lo mbiko owodwa enganika njengomzekeliso owenzakale eMathebeleni South ekafusi primary school athi melibe e-polling station kodwa phese kuvota kwathiwa khona na isimuve yaku ekafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu kwa-confused imbijana balahleka. So ngonjalo-ke siyafanela izek sithi zek kule nto enje eyenzakalayo wena uthini ngayo. Okunye futhi esikhangelayo ukuthi ukuthi amabandla bekuhambelanga campaign sokusika 24 hours ukuthi ukhetho luqalise. Siwazwile-ke amabandla akade campaigner njengabo zanu PF zanika i-campaigner yafika yagida phambi kwendlu ka candidate we MRP esibona intimidation sizwile awu MDCT lawo MDC allies bethosa ama pamphlets abo ekuseni kuzakwa kulukhetho emadzana ama polling station okuthi sibaba be campaign asibonile imbiko ku WhatsApp la ku Facebook ama videos ama parties e campaign akona okunjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates bona so campaign uyakwazi na ukuthi akuvunyela umthetho emthetho wona uthi sikhumbuzane ama candidates ukuze ukulandela umthetho okhethwe uhambe ngeqondile
manje njengoba usitshela ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo ungasela ukuthi abe diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebejindle bebefuna ukuzwa
ye besila ama-press conferences ebesiwenza sikhulumisana laba udiaspora sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ingiziqamba ezinye ezinjengabo-site ebe iyo i-live streamer ama-press conferences ethu sibize labo lezindawo bakhona pha koBulawayo abanye bakwazi live stream online ama-radio nje achiyechiyeneyo
kubona-ke abakudiaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo umbiko yabo ababeyethula
ye ye njengayizolo nje ntambama sisathola umbiko esisawugcwayisa kuthiwa abantu babona amalokhu zamasosha lemota zamapholisa zamanzi ama-water cannon edluladlula besithi bafona abantu abasezimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithole ukuthi impiko yangikhona eminye ingxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayisa sikaverify ukuthi impiko sibile qondileyo na kodwa engakusho ukuthi ama-toll fees la enzele abantu abasezimbabwe basifonele kodwa nxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform labade ngafaka khona umbiko wakhe kuplatform yethu ye-WhatsApp
umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obengomunye obekumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi komanyano we-election situation room
namhlangiyaqhujumoya futhandaza nkosi yami
ngiyacela
ngiyacela manihambe kanye nawe nkosi
kanye nawe
kanye nawe nkosi
yami
ke uhlelo ngaleyo ngoma yokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela ibandla lezanu-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngemva kokuthola izihlalo ezingu-146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-660. Kwanele mthwakazi omuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.